Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 Mfumfu 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, umnangagwa uthi kamukeli isicelo sabafundisi esokuthi kumiswe ukhetho oweminyaka esikhombisa.
Ngiyakusekela khonokho okukhulunywa ngumongameli. Ngisitsho ukuthi ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khonokho okusekelo sombuso, ayikho into enjengayinale.
Ingcwethi kwezomthetho ithi kuyenzakala ukuthi kumiswe ukhetho okweminyaka esikhombisa nxa ibandla elibusayo lifuna kwenziwe.
Ngisabusa umgale ngo-2008, ama-election ayefunga ukuthi enziwe ngo-2010, nxa ngaphambanisa agcine selesiwe enziwe ngo-2008.
Kulabantu abathi bazatshengisela kusasa empilo hospital bekhonona ngokudingwa kwabantwana abafundela ukuba ngabongi.
Sikhangelele ukuthi kusasa abantu bayefosa uhulumende ukuthi arivese inqumo asithetheyo ngokuswelakala kokulinganisa amathuba lapha kade kukhathwa khona ama-student nurses.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Iqembu leZimbabwe Warriors lingena kuma-finals enkezo ye-African Nations Championship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kasoze amukele isicelo sabafundisi sokuthi kungenziwa ukhetho eZimbabwe, okweminyaka eyisikhombisa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa uselobele incwadi inhlanganiso yeZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi isekelo sombuso welizwe kasivume ukuthi amise ukhetho njengalokho okucelwa ngabafundisi. Inhlanganiso le ekhokhelwa nguReverend Kenneth Mutata ifuna ukuthi kumiswe zonke ezombusazwe, amabandla adlelane kahle ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe okunjengokugugudeka komnotho okwethusayo. UMtata uthi basahlolisisa incwadi kaMnangagwa. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi usekela okwethulwe ngumongameli welizwe.
Ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khonokho okusekelo sombuso, ayikho into enjengayinaleyo. Masikhuluma nge-rule of law, sikhuluma ngokubusa kwelizwe, sikhuluma ngokulandela isisekelo sombuso. Yikho abakukhalelayo bonke abantu. Ngitsho lalabo abasisolayo bakhalela ukuthi silandele, silondoloze isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso asilakho, ngitsho lakancinyani okule ndaba khona ukuthi nxa into zezizimbi njengalokhu kumbe zibe nje, kuyabe kubekwa isisekelo sombuso laphana eceleni kwenziwe izinto ezinjengazenezo. Akukho. Lokho vele asho into engasebenza futhi naleyo. Into nje engakincedise. Kodwa into eqakathekileyo yikuthi abantu bakhulumisane. Abantu bangakhulumisana, batholane, basebenze ndawonye. Yiko okudingakalayo, kodwa belandela okukhona kusisekelo sombuso. Okuthi ithemu kamongameli, ithemu ekhona yokuthi kube lokhetho ngesikhathi esingaka, yiko okudingakalayo. Okwakhathesi izinto zomile zinje, ngithinta abantu bahlanganise amakhanda ndawonye. Kuthi lalabo abadonsela egangeni, abatshayela ibhori egangeni, balitshayele egedini ibhori. Abayenza ukuthi izinto zihlale zizimbi kudonselwana, kukhanya ngani siyalwa lapha ekhaya, kukhanya kulokuthula. Yikho esikudingayo ukuthi izinto zethu zihambe ziye phambili.
Ye, kulabanye njalo abathi kukhanya ngazani lapha phela sokuyakhuthwa ithuba lokuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe. Ungaba phendula usithini kona?
Hhayi, ngambono wabo lo. Kodwa-ke ngithi mina umbono wabo awuye sekutheni izinto lezi abakhangeli lapho esivela khona izolo. Izolo sike sakhulumisana kuhle salungisa ezinye izinto. Lanamhla futhi asivumeni ukuthi sikhulumisane silungise izinto zethu. Ilizwe lethu akula muntu ozabuye ezosihlumpela izinto lapho elizweni leli. Abantu abaphandle bazasonela, kodwa thina sodwa siyazilungisela izinto zethu. Kodwa ukubonisana nokucebisana njalo into elizweni eseziqakathekile mnala kuqakathekile kakhulu. Xa ngibona abantu bayakhathazeka ngomumo lo okhona, badinga kuphela ukuthi kungaba kuyini okungenziwa ukuthi izinto zilungiseke.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla leZANU-PF esixoxa laye ekobulawayo. Kodwa ke ingcwethi kwezemithetho umnumzana Majobana Ncube uthi kuyenzakala ukuthi kumiswe ukhetho okwesikhatshana njengalokho okucelwa ngabafundisi.
Nxa sikhaya kwisekelo sombuso elizwe lathesi ama-election fuze ayenziwe ngemva kweminyaka emihlanu, yikho kuloshiwe isekelo sombuso. Kodwa sizakhumbula ukuthi phambilini kusabusa uMgabe ngo-2008 ama-election ayefuze ukuthi enziwe ngo-2010 ngangaphambasa acine selesiyenziwa ngo-2008. Lokho bakwenza ngokuthi babuyele ephalamende bayeza okuthiwa i-amendment yeseluleko sombuso wemizwe. So khona lokho vele i-constitution iyakuvuma ukuthi nxa kufuze ukuthi i-amende inga-amende ukuthi kwenzakale khona lokho.
Singathi wena ngokubona kwakho ubona ngani pho okwenze umongameli angalandeli khonokho kungaba kuyini?
Kunzima ukuthi ngazi izizathu zakhe. Mhlawumbe ibandla lakhe labe lingafuni ukuthi yona le nto eshiwo ngabafundisi ilandele kumbe kuxoxwe ngayo. Kodwa ngithi sonke ama-cotin siyakwazi ukuthi lamuhla umuntu wakhona indicata lethu sase generate.
Singathi-ke nxa sokunjalo-ke abantu bayakhuluma bathi-ke ilizwe soze lilungiseke ngoba umnotho ugugudeka okumangalisayo. Wena umbono wakho ume njani ngakhonokho?
Okukhona ilizwe leZimbabwe selimoshakele kakhulu kabi, abantu baphakathi kohlupho obesabekayo. Kufuze ukuthi kutholakale indlela okungalungiswa khona lokhu, and ngibona ukulungiswa kwakhona ukuthi bonabo abaphikisanayo abayibo abayimbangela yohlupho lwesilalo ukuthi bahlale phansi bakhulumisane kube khona ukuzwanayo.
Umnumzana Majobana Ncube yingcwethi kwezemithetho sixoxe laye ekubulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMthokazi Republic Party lithi amalunga alo azatshengisela eMpilo Hospital kusasa ekhonona ngokuthiwa phandle kwabantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe kunhlelo zokufundisa abantwana okumele babe ngabongi labongikazi. Umongameli webandla leli uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kukhangelwe ukuthi kuzabe kulabantu abaningi abazatshengisela esibhedlela lesi okulabantwana abaningi abasanda kungena ezifundweni lezi abadabuka kwezinye indawo zelizwe. Umoyo uthi baningi abantwana abaphumelela ezifundweni okumele ukuthi bangene kuzifundo lezi ezibhedlela zonke zelizwe ikakhulu eMatabeleland leNkabazwe.
Sikhangelele ukuthi kusasa abantu bayefosa uhulumende ukuthi arivese inqumo asithetheyo ngokuswelakala kokulinganisa amathuba lapha kade kukhathwa khona ama-student nurses. Esibone kukhathwa abantu besishoneni abangu-20 kanti abaningi abakithi abavela eMatabeleland babiselwa emuva bangaqhathwanga. Sinanzela ukuthi abanye bebehambile eHarare khonale kuma-interviews, abanye bafika banga-interviewa, abanye ba-interviewa kodwa abalitholanga ithuba lokuthi baqhathwe. Sibonile abanye amantombazana bephethe ama-O-level angafika 9 labo-A-level okusitshengiselayo ukuthi abantu bakithi bala ama-qualifications okuqhatshwa. Kodwa ngendaba le sisala siphuma ngayo 1979 Green Plan yokuthi abantu bakithi abazokuqhatshwa nje lakungatsha zikahulumende, siboneke bengasabathatha abantu bakithi.
Libona ngani ngokutshengisela khonokho kuzalungiswa yini?
Sike sabala esinye story lapha kwi-Herald u-Minister of Health esithi yena yena i-government izakulungisa lokhu ngomnyaka ozayo ukuthi decentralize ukuqhatshwa kwabantu ezibhedlela. Thina sithi uhulumende kangakulungisi next year, kakulungise njengakusasa njengoba sikhuluma ngokuthi abantu abasebele 1 week be-trainer. Njalo ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyakhuluma nge-devolution of power, iyakhuluma nge-fair regional representation, into ezinjalo. So esikutsho thina ukuthi kusasa sifisa ukuthi uhulumende arivese i-decision yakhe yokuganga ayenzileyo eqhatha abantu nge-nepotism nange-tribalism, efake abantu abavela emkhonweni wasemathebeleni kakhulu koBulawayo. Uzananzetha into le kayi-affekthanga uBulawayo kuphela, impilo i-affekthe i-UPH, ya-affektha i-Cholocho Hospital, ya-affektha i-St Luke's Hospital.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthokazi Republic Party. Kulabantwana abaningi abanjengoNatasha Sibanda abadabuka eMatabeleland abathi kabanikwa ithuba lokungena ezifundweni lezi.
Kathesi ngibona kuzahlupha ngoba isibhedlela ngesikahulumende
amanesi yakhathwa a recruiter khona le kulumende yayenza online
sengafaka endaweni mede ezifika 10 endaweni zangikhona ngiwangifaka kulenye ke yaphuma recent ebingisithi Gwanda stage Gwanda stage ngayihambisa ekuhambeni kwami ngase ngidiscover ukuthi umuntu obefuna imali ubengafuni ukuthi angidinge i-advert but nxashi ekuhambiseni amaphepha zonke izikhathi vele akulanto ephumayo izinto kubizwa bhek akula kubizwa bhek kuhle kuphele ekuhambiseni amaphepha
singathi wena ulakho yini okufunakalayo akusitshela ukuthi ku-olevel waphuma njani ngakhona okufunakalayo
aku-olevel ngaphuma le math physics chemistry le-english le-geo ngingathi ngaphuma lazo zonke ezifunakalayo
ye nxa ungathi utshela uhulumende ngodaba lolu ngathini ngakho
i-analysis yami esengayitholayo ukuthi lobo i-advert ngazifaka bona basebevele belabantu babasebebadingile abasezibhedlela njengokuthi ninje ngifake i-application ngikwazi ukuthi ngizathatha omunye umuntu laphana ngifakele i-application umthetho nje kuphela ukuthi every year kumele kube le-application yabonesi etholakalayo
uNatasha Sibanda ngomunye owaswela indawo yokufundela ukuba ngumongikazi ubekhuluma le-Studio 7 ese-Country Park ekobulawayo umqondisi wenhlelo ezijeneyo empilo hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ibandla le-MRP kumele libekwazi ukuthi uhlelo lokudinga abantwana bokufundiswa ukuba ngabongi lwenziwa eHarare
kathesi ngibona kuzahlupha ngoba esibhedlela ngesikahulumende amanesi akhathwa a-recruiter khona le uhulumende yayenza online konke kwenziwa eHarare sokwenziwa ama-interviews-ke nasesithola-ke ilisti ukuthi hayi linathathani lo lalo asinamandla ukuthi sithi hhayi lo asifuni kume lo uvela ngayo yikho ngibona kuzahlupha kusasa kungaba yinduro kwakuqaku-ke thukulisana-ke khonapho
singathi-ke ababuya khonapho po ungabatshela usithini ngoba bacabanga ukuthi enxa kwenziwa khonapho
singathi amastud abantu ababengabantu bacabanga ukuthi ngamastudenti uhulumende yena ukuthi hhayi akumelanga babuye ngoba kuyaloku yini uhulumende isibhedlela sakhe nguye odeploya abantu so umuntu angeke azibuyele afike ethi khona yena efuna ukungena eklasini aqabe isi-training kuyabe kungekho emthethweni lokho kuyayenza ukuthi baboshwe ngamapholisa
singathi abazetshengisela futhi bathi babe begida behlabela khonapho befisa ukuthi khonoko osokwenzakele kubiselwe emuva kungasaqhubekeli phambili abantwana laba abangenileyo bakhitshwe kambe kwenziwa khonokho
abantu balelungelo bekwenza izinto zabo kodwa kuyamele ukuthi nxa besenza njalo njengo umbuso walo uhulumende obusayo kuyabe kumele ukuthi nabale policy clearing ngoba laphana esibhedlela kuyabe sokungani ba-trespasswa nxa bengela police clearance bengabotshwa
ye phosela okugcina-ke baba khonapho
abantu bakithi nxa bona bekhala kumele balande uhulumende khona ngale Harare beyikhuluma labo khonapho lapha khonapho empilo isibhedlela silapha ekobulawayo kula bantu okuthiwa ngama-politician kulama-m p kulani bangaphi bona babantu yibo kumele ukuthi ngabamele abantu hayi khona ukuthi abantu bavuke babuya bezotsha itoyitoyi bekotsho ama-politician angaphi yili lizwe ngalitsho ukuthi abantu laba kabakhulumele ama-politician abazahamba be bakhulumele eHarare ngalo
udokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital sixoxelaye ekobulawayo
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Shila Msonda ngumankomo wayengukansela edolobheni lakobulawayo ingcwethi kwezamasiko esintu. Mankomo, siyakwamukela mama.
Yebo.
Namhlanje sixoxa ngokuthi kambe bakhona abantu abalokhu besethenga imigugudu bethenga ontolwane into ezinjalo sibili sifuna ukuzwa ekwesintwini ukuthi umama lamhla uzasibekela athini. Ye, asixoxe ngodaba lokulike mankomo. Kambe bakhona basakuthenga konke lokho?
Ye, bakhona abalokhu besalandika amasiko abalokhu besakuthenga sibili kakhulu. Emkambo lokho bethengisa lokho ikhona indawo ethengisa khona lokho abazange bashushwe bona abantu ababezele bethengisile. Nanamhlanje lokho bekhona bona abantu abathengisile.
Singathi siyabona sibili ukuthi le yimithi yesintwini isebenzani vele?
Omgugudu laba bazele bona basebenza ukuthi nxa umuntu engenwa umoya esintwini kuthiwa umoya yabe ulomoya eswishwini lwane. Sokumele udle umgugudulwana ukwenzela ukuthi umoya lwana uvaleki.
So singathi ziyasebenza kakhulu lo ntolwane layo lokhu isasebenza sibili njengakudala?
Hawu, uyasebenza sibili nxa umuntu elandele ngendlela yakhona eyithatha eyifaka eporijini. Ifakwa eporijini nxa umuntu esidla iporiji uyayifaka eporijini ukuthi ithumbu lakhe libopheke leliyana elabe selikhamisile. Kuntwana yomgugudu usetshenziswa abantu bonke, ngubaba, ngumama, bonke bawusebenzisa. Ubaba uyahliporiji, umama uyahliporiji, ufake intwana yomgugudu ngokuthi kusebenza emoyeni esishini umuntu ongene umoya. Awubizwa kuthiwa ingubhani.
Aha, khonoko kuyayelapha sibili ingubhani okuzwayo, eh?
Iyelapha kakhulu, ithumbu liyana lisuka livaleki, lidonswa ngini isihlahla lesana siyamunya umunye inyama lezane zabe sezikhamisile sezingene umoya.
Singathi ke kodwa abasakhulayo basebenzisa yini khonoko, kumbe abantu besimanjemanje laba bayakusebenzisa yini khonoko?
Abantwana bakathesi abasakusebenzisi, yikho bebonakala bengagcinanga belula entweni. Umntwana wakathesi asebenzisa utshwala lomgugudu bayakwala, uzathola ukuthi imizimba yabo kayiqinanga lokudinwa, badinwa masinyane kabasafanani labakudala. Owakudala uyathola umuntu osebenzisa utshwala lomgugudu eqinile, ongakusebenzisiyo uyamthola umzimba wakhe ulula.
Ehe, siyakuzwa mankomo, kodwa isikhathi sesiphelile. Valisa abalaleli batshele ngokuqakatheka kwentolwane lomgugudu.
Intolwane lomgugudu iqakathekile, kuqakatheke ukuthi ukusebenzise ukwenzela ukuvala umoya lowana oyabuthungenile. Uyangena wona umoya wena ngokwawo, kodwa-ke ungakuthatha intwane lomgugudu ufake elambazini, kuyavaleka konke khona lokho. Uzathola ukuthi loba usidla kumbe loba liphilisi lesikuthiwa lena lekana olinathayo nxa kukhamisekile akusebenzi kangako, kodwa nxa uvalekile philisi liyasebenza because uyabe ungala lapho ukukhamise khona.
Ye, siyamuzwa ke umama unkosikazi Shila Msonda umankomo ukhona ngale kobulawayo. Siyathaba ukuthi sixoke lawo lingadilwa nokusasa mntu omdala.
Siyabonga, bonge kakhulu.
Lathi siyabonga sibili.
Kumele silandele amasiko singakhohlwa.
Ye, siyamuzwa ke umama lapha-ke umankomo. Asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Angela amanyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu.
Okwamanje-ke sike sizwe ezibhadalane labatsha selo Mike Hobe.
Yabo yabo yabo, mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Charles Myoni olwela ilungelo loluntu elizweni. Siphatha udaba mayelana ngesimo somnotho njalo ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu elizweni. Charles, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngolwesibili odlule inhlanganiso eZimbabwe Human Rights Forum ikhiphe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi State of Human Rights Reports Zimbabwe 2018, oluveze ukuthi uhulumende ulokhu eqhubekela phambili ephula amalungelo abantu. Awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho.
Ngiyabonga sibili ngokuba nami kuleli hlelo. Ye, leli liqiniso sibili, ngoba kokathi sesibona ama-abductions kanye nokutshawa kwabantu sokukuningi sokwandile, kokuthi vele nama-activist ukuthi sibe sikhululekile ukwenza umsebenzi wethu sesisesaba, ngoba vele awaziwa ukuthi uthunjwa ngubani. Njengoba uhulumende naye ezimisele ukuthi uyaqamba amanga, sithi kunama-34 seas amapholisa engabophi umuntu leli nje nje etshengisayo ukuthi hayi okwakathesi sibili uhulumende no okhona uzimisele ukwephula amalungelo kaZulu.
Ulethemba nalo ukuthi uhulumende okhona ulakho ukulungisisa lolu dubo.
Uhulumende lo galakho ukuzimisela njalo ukuba eqinisweni ukuthi alondoloze amalungelo kaZulu.
Amazwe anjengeMelika alokho eqhubekela phambili efaka ama-sanctions ngenxa yokwephulwa komthetho njalo ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Kodwa sibona amazwe akumanyana owenhlanganiso eSadak esithi sekuyisikhathi ukuthi amazwe afana leMelika asuse izijeziso zomnotho. Ngomhla ka 25 kwalomnyaka kuzaba kulombuthano lapho abantu abadabuka emazweni achiyeneyo bazabe betshengisela besithi sekuyisikhathi sokuthi izijeziso zomnotho zisuswe. Awusitshela umbono wakho mala ngesinqumo leso esithethwe yinhlanganiso yeSadak.
Ibandla elifana neSadik leli nje ibandla elikhona ukuphonguzifaka endabeni abangayaziyo lokuthi ivela kuphi njalo isiyangaphi. Indaba le elapha eZimbabwe ezijeziswe lezi thina abantwana balapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi uhulumende wethu uyephula amalungelo kaZulu. ISADC nxa sikhala sifuna ukuthi besincide. Sabona ngoJanuwari kwadutshulwa abantu emgwaqweni, iSADC yazithuyela izange ngitsho yangena emgwaqweni ukuthi demonstrate kumbe ikhuze nje uhulumende. Kodwa kathesi endabeni engelancedo, endabeni engelangitsho nasizo kithi thina abantwana bakaZulu abadubekayo kuleli lizwe, sebephonga ufunga ukubuya nje sebesithi sesifaka ilanga lemsuka 25 ukuthi abantu bemarche. Simatshelani njalo sizihluphelani ngokumatshela into esiyazile ukuthi uhulumende engarespekta amalungelo kaZulu, ama-sanctions wona ngokwakho ayakhutshwa.
Kungani ungakwamukeli isinqumo lesi? Phela yena uhulumende uthi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Isinqumo lesi ayengesamukeli kusukisela uhulumende owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe ekhona. Babesithi bengatshontsha imali, bengadla imali ngendaba ze-corruption, beqambela ama-sanctions amanga. Laba laba abakhokhelwa ngumnankagwa babuya labo bafika bangena endimeni yakhona baqalisa ukutshontsha imali. Kwathiwa ye kuzabotshwa abantu, kodwa akula ngitsho nakathesi umuntu wabotshwayo. Sebebonile ukuthi imali sebeyidlile, ilizwe selisesimeni esingayisiso, basebeqalisa futhi ukukhuluma indaba zama-sanctions.
Hayi, sikuzwile Charles, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bhoti. Mthwakazi omuhle zeMbapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwanamhla, mthwakazi omuhle zeMbapo omuhle olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. zeMbapo omuhle, mthwakazi omuhle. Bye-bye!
Siyabonga kukhulu-ke Mike Hobe. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu selontungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngibonge lapho ke baba Msakazi Nkomo labalandeli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke hayi, sizakhumbuzana ngendaba engiyithandayo njalo ngithemba ithandwa abaningi, kodwa sizisa ngendlela ezigeneyo. Ngikhuluma ngendaba kaDavida noGoliath esiyithola encwadini yaSamuel wokuqala isahluko seshumi nesikhombisa. Sizakukha-ke khonapho-ke indima yamashumi amane nanhlanu nelandelayo, amashumi amane lesithupha, verse 45 and 46 ku-1 Samuel chapter 17. Lapha okufundeka khona kanye, uDavida wayesethi kumFilisti, wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, keba mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile. 46, namhla uJehova uya kukunikela esandleni sami ngiyakubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe nginike namhlanje izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba izidumbu zempi yamafilisti ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli. Ilizwi leli-ke ngilithandela ukuthi lisinika ithemba. Lapha sihlangana noDavida, uDavida wayengumfana omncane owayedeleleka, kwathi lalabo abafowabo besiye empini yena wasala eseluka izimvu zikayise uJese. Ngelinye ilanga usethunywa-ke ukuthi ahambe ayebona abafowabo khonale ukuthi ngabe uhamba njani, waphathiswa ebuphathisile. Akufica-ke lapho yikho okwamenza laye wakhathazeka emoyeni wakhe. Wafica kule nkalakata yendoda ukuthi uGoliyathi. UGoliyathi lo wayeseyisa abantwana baka-Israyeli edelela into engazake ibe khona, ethi yena kabalethe-ke iqhawe lakwa-Israyeli lizokulwa naye alibulale. UDavida wathi sizwa lokhu wasebuza bamtshela khona, wasesithi yena uzamqondisa. Empilweni zethu sihlangana nabogoliyathi abaningi. Ungahlangana lobunzima kwesinye isikhathi inhliziyo yakho iyacwila, uzwe uphelelwa ngamandla, uswele lobuthongo ngenxa yobunzima obuyabe buphambi kwakho. Eqinisweni nxa uwedwa ungahambi lo Nkulunkulu kuza ukwehlula. Siphila ezikhathini ezinzima siswela ukuthi abantu abediza abaphani lemisebenzi, amafutha ezimota, izinto ziyadula. Abanye imbala baze bacabange lokuthatha impilo zabo ngenxa yokwesaba ukhangelana loGoliyathi oyabe phambi kwabo. Kodwa uDavida uthi namhlanje uNkulunkulu uza kukunikela esandleni sami. Lowo Goliyathi omi phambi kwakho, khuluma lo Nkulunkulu, uza kwehlula bonke ubunzima obukhona phambi kwakho. Aba umuntu olamandla amakhulu, oncindezela abantu, olemzondo lokuchuku, ohlukumeza abanye abantu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uza kumnikela esandleni sakho. Indlamuva yenkosi, isinamuva liyabukwa. UNkulunkulu uza kuba lawe. OGoliyathi abaphambi kwethu kabawe, OGoliyathi abaphambi kwethu kabafe. Sithole ukuphumla kuze kuthi nabantu babone ukubana wena okholwayo uNkulunkulu ukhona. Kadelelwa, kahlekwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova Engcwele, siyabonga mbusa lothando lwakho. Kasikhulekela kunengi namhlanje, sikhulekela ukubana labo oGoliyathi abami phambi kwethu eyizimo ezinzima phambi kwempilo zethu ngenxa yokuthi sihamba la ubasuse sala la sisondoloze. Sifuna manje uzibona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamili Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors selingenile kumncintiswano wama-finals kungezwe ye-African Nations Championships. Iqembu leli libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leleSotho eMaseru namuhla kumdlalo wesibili wamaqembu la. EleZimbabwe lidlulele phambili kulandela ukunqoba kwalo 3-1 kuhlandlala kuqala lemidlalo yamaqembu omabili. Singakehlukani ngothi sikhangele ngamafutshane indaba abezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kamukeli isicelo sabafundisi esokuthi kumiswe ukhetho okweminyaka esikhombisa. Kulabantu abathi bazatshengisela kusasa empilo hospital bekhonona ngokudingwa kwabantwana abafundela ukuba ngabongi. Iqembu leZimbabwe Warriors lingena kuma finals enkezo ye African Nations Championships. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo uKips Dube.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.